Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kumbimbitho 2022 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change omkhulu, umnumzana Godfrey Karembera, odume ngegama lokuthi Mazibaba Beshanduko, utshaywe ngamapolisa walimala kakubi namuhla, waphinda wabotshwa. Uhulumende usungula uhlelo lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kusukela ngeviki ezayo. Abanye bancoma elemelika ngokunikeza ele-Ukraine izikhali zokulwisana lele-Russia ezibiza izigidi ezinamakhulu ayisishiyagalombili zamadola $800 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change omkhulu, umnumzana Godfrey Karembera, odume ngegama lokuthi Mazibaba Beshanduko, ubotshwe ngamapolisa eHarare namuhla, amtshaya walimala kakubi. Amagqwetha akhe awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uvalelwe eHarare Central Police Station njalo wetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. Ibandla le-CCC lithi uKarembera ubotshelwe ukugqoka isembatho saleli bandla esilithanga kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bavotele umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa lamalunga alo. UMazibaba Beshanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengamapostoli esilithanga okungumbala we-CCC. Njalo uvame ukubonakala egida ethwele umqwayi emhlanganweni yaleli bandla. Imfanekiso esenkundleni zebulenjini ibonisa elimele kakubi emhlane. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi liwubonile lumfanekiso njalo lusadingisisa ukuthi kuhambe njani. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi baya kusola kakhulu okwenziwe ngamapolisa.
Sibamba ohangaphansi namhlanje kukhulu lokho okwenziwe ujaha lo olilunga le-Citizens Coalition for Change. Kambe umuntu abambamba ezihambela eyedwa edorobheni bambambe ngenxa yokuthi uvunule izigqoko ezeyelo. Siyabona njalo siqinisile ukuthi kugolomba inyoka esemlindini besenzela ukuthi abantu bangaphindisela njengoba i-constitution siniyavuma okuthiwa ukuzivikela i-safety defense. Bafuna ukuthi abantu beZimbabwe bangazonda bavuke babe sebedubula abantu sebecitsha sebekhansila ama-election. Sifuna ukusola lokhu kakhulu esithi ngesikhiwa strongest terms we condemn the barbaric act, cowardice, lokwesaba isithunzi zabantu. Ubaba lo esithi ngumfundisi wethu okushumayela faka intshukuntshu lomdlahlandlela ebantwini lomdladla baphonga umbamba estrithini bambhula bamenza lokhu. Amancebala kambe ngithi ngabe kuthiwa kulamadokotela ama-magistrate bangathini ngabantu abalohluko olunjalo? Abantu bafanele ukuthi bathesti babone sibili ukuthi bengenza njani, ngoba umbuso lo esikuwo utshengisa ukuthi intando kayiphikiswa. Yikho bekusala bekhala ngama-sanction, bangabona ama-sanction sesi sekhutshwa benza izinto ezinzima kwenzela ukuthi lokho becatsha ngawo sesimelele ukuthi bonke abaze abantu beZimbabwe bakuhoze bangena bangena ezistreetini peacefully bedemonstrator ngocuku olenziwa uZulu weZimbabwe. Umbuzo omkhulu ukuthi uPresident Mnangagwa lodeputy wakhe uChiwenga bathi udlame lungabi khona eZimbabwe lokho siyabaxaka izela kanti batshela bani udlame esilubonayo khathesi eluvele emapholiseni amapholisa azakuzwa mbani azalaywa mbani sesimelele ukuthi amapholisa atshayele umemba yethu le ayisemthethweni sizwe ukuthi kanti bona bathunywa mbani ngoba siyahlaloke sithi hayi udlame asilufuni ngapha ebusuku lijojozela abantwana amapholisa asebenza ngomthetho asebenza ngeconstitution afana ukuthi agcine umuntu wonke njalo alondoloze iconstitution uma sokusiba nje ngubani ozalondoloza isconstitution ngubani ozavukela abantu abangalamandla yikho sithi lapha nje siyacebisa upresident weZimbabwe lephathi yakhe ukuthi hatshi bo abantu beZimbabwe abafuni kubuyela kugugurawundi ngoba lanamhlanje emandebeleni abantu abakho ngenxa yebaqede egugurawundi sokuigugurawundi yesithathu yini saba legugurawundi yabulala abantu ngo-1980 kwabuya umrambatshina khathesi sokubuya-ke ekunye dispensation sithi mayuyu thina sifuna i-peace and tranquility sifuna ukuhlala kahle
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 endaweni ezichiyeneyo. Lolu hlelo luzaqala ngomvulo ozayo mhlaka 21. Ugatsha lwezempilakahle luthi luzahlaba labantwana abaleminyaka esukela kwelitshumi lambili 12. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathi ntambo ele cabinet. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo uguquka komkhathi kanye lezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take the COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue to adhere to the laid down World Health Organization and national protocols at all times. These protocols include the following: wearing of masks at all times, washing of hands and observing social distance. The citizens are being urged to be on their guard at all times to minimize symptoms.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lo COVID-19. Njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization, i-WHO, kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo ma-maski ngendlela eyiyo, okugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eye-Zimbabwe Democracy Institute, umnumzana Stanford Nyatsanza, ulandisa kabanzi ngase bekunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic should be given much attention by at least meeting that 15% threshold as per the requirements of the Abuja Declaration.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Lutholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama priorities ethu lo hulumende bamisekanga kakuhle okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo kuqakathekiswa izinto ezingela ngqondo noyezinto ezingancediwo izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempila kahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga layizolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesiNgisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Letale lePhalamende elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa usemangalele umphathi ntambo kahulumende umnumzana July Moyo kukhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission emethesa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwempompi zokudonsa amanzi kunhlelo zogatsha lwakhe. Umliswa uthi impompi lezi zibiza izigidi ezimbili zamadola emelika i-2 million. Kodwa uthi inkampani eyaphiwa imvumo yokuzithenga ngumnumzana Moyo ingahlolwanga ngokusemthethweni yathi zibiza i-9 million. Khona athi kukhomba sobala ukuqilibezela okwaba khona. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Moyo kumbe inkampani le. Abanye sebencome elemelika ngokunikeza ele Ukraine izikhali zokulwisana lele Russia ezibiza izigidi ezingamakhulu ayisishiyangalombili zamadola emelika i-800 million. Kulabanye njalo abathi lokhu kuza kwezela limpi ngoba umongameli Vladimir Putin wele Russia eselolonga ibutho elikhulu eligoqela abasebenzisa imikhumbi ethwala impopo yombhuqaswe. Kubika uGibbs Dube.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko oqakathekileyo edalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zaole Russia ezibomba mahlayana kulelo lizwe. UMnumzana Mozi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la i-Ukraine iyahlaselwa, so la ukuthi besonge izandla akula ngenye indlela, kumele la i-Ukraine ma izikhathi zikhona akuliwe ngoba manje ukuthi ukukhulumisana sokwehlule.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kukhangelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla.
Ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile upresident we-Ukraine ukuthi ufuna usizo okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona sime lawe. Kodwa kumthelela wakho yikuthi impi leyi iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele. Ngoba ilakho futhi ukuthi ingacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane. Njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe likhulu eliyiMelika kulabanye futhi abangane abazafuna labo ukuthi bathi sime lawe Biden. So ikukhula kwempi lokho kuyinto ke enzima kakhulu.
Lo ngusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubanja lezano PF.
Umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Ungathi ubona amazwe ethubeleni kanje, ubona sokubulawana kanje, wena ube nguwo okhwezelayo, uyabushuthi ngumuntu onjani. Ngabe engumuntu ozwayo, umuntu ozwisisayo, ngabe uba ngumlamlankunzi, hatshi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesipha izikhali abanye olunye uhlangothi ukuze lulwise olunye uhlangothi. Lokho yiko kutshengisa ngempela ubana vele iAmerika nangwayo idla vele ngobudlongodlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo. Sikubonile kusenzakala e-Iraq, sikubonile kusenzakala e-Libya, siyakubona kusenzakala e-Afghanistan, kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians. Kwenzakala indawo eziningi kakhulu, bekwenza khonoko ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu. Bona babona kuyi-industry egcweleyo, babona imali nxa kusiba lento ezinje. Noma thina sibona igazi lichitheka, sibona ulahlekelwa imphefumulo, bona bazibonela imali nje qha. Ngoba ngabe ngumuntu ozayo, umuntu olozelo, ngabe uba ngumlamlankunzi, ngabe uyahamba phakathi kwe-Ukraine ne-Russia athi mayuyu ayikhumisane umlota, athi ubana aphe abantu izikhali.
Bakhala njalo ngokuza kwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezibalekile kulelo lizwe. Uncube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako.
Kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele, ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona ipakwa ngalindlela ipakwa kufakwa izikhali, kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa, kuzaba isikhathi eside. Akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le indlela sokufakwa izikhali iphelelula.
Okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni athiyeneyo kwele Ukraine, njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethwala imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele Japan liye kulwandle lweBlack Sea duzane lakwele Ukraine. Umnumzana Lloyd Austin okhokhela uhlangothi lwezomvikela kwele Melika ukwele Slovakia namuhla, lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulisana lo Putin. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland, ngingukips Dube.
Kulayifto kulamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela imikhankaso yokhetho lwama-by-elections. Kwezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi banengi abantu abasebenzisa izidakamizwa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. I-WHO ithi iningi labo bakuzwekazi e-Afrika. Ithi lokhu kubangelwe yikuvalwa kwezikolo nokuswelakala kwemisebenzi emhlabeni wonke jikelele ngesikhathi kulwiswana lomkhuhlane we-COVID-19. Abajabuka kwele South Africa abafunda kwele Ukraine sebephendukile ekhaya kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwelizwe leli lele-Russia. I-Associated Press ibika ukuba abafundi laba abaningi bafundela ukuba ngodokotela. Ele South Africa lizama ukuhlenga izifundi ezifika ama-50 ezifunda kwele Ukraine. Ele North Korea lithule zwi ngokwenzakale izolo kulandela ukuzama ukusebenzisa isikhali sema-missiles esidubuke emoyeni kwagcwala izikhephu yonke indawo duzane ledolobho le-Pyongyang. I-Reuters News Agency libika ukuba ele North Korea belizama ukulolonga isikhali semisayile kuze kwenzakale lokhu. Akwaziwa ukuba kulabantu abalimeleyo kumbe abafileyo kusehlakalo lesi.
Iya pambili imikankaso yokhetho lwama-by-elections njalo amabandla ancintisayo akhangelelwe ukwenza imihlangano endaweni ezitshiyeneyo ngempelasonto. Imikankaso le izaphela sokusele insuku ezine ukuthi lwenziwe lolu khetho mhla ka-26 ngomgqibelo weviki ezayo. Sixoxele umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, umnumzana Kwanele Hlabangana.
Sina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe, RPZ, sizimisele ke ukugijima ngalolu khetho. Silabo abasimelayo kulolu khetho enkulumane constituency for member of parliament. Silobaba uGregory Ncube, kuthi njalo ephumula for a member of parliament silobaba uStanford Nyoni, laku ward 12 elobhengula silomama uEsnat Khumalo omele ukuba ngukansila. Lukhetho oluqatheke kakhulu kithi njengeparty ngoba iparty yethu sasentsha isakhula. Siqale ukungena kukhetho ngo-2018, kungakho ke sikhangelele ukunqoba nje obubuza ngendlela ephezulu kakhulu. Sesingenile ebantwini sakhulumisana labo, sisenza lokho abathi yi-door-to-door campaign, besingena indlu ngendlu sikhuluma labantu, ngoba thina siyananzela ukuthi ukhetho lwama-by-election lwazalwa ngenxa yokuthi bekungalakuzwanana phakathi kwamaphathi athile. Abantu bengasaqakathekisa imfuno zabantu kodwa sebeqakathekisa kakhulu izikhundla zabo. Ngakho thina sithi nxa kuyiwa phambili akukhangelwe kakhulu ukuthi abantu bona bafunane, hathi ukuthi baqakathekise izikhundla.
Siyabona ukuthi abebandla le-TRC bahlangana lodlakela kanti njalo bayahlukuluzwa. Lina alikahlangani lakho yini lokho?
Thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe siyakusola kakhulu ukuhlukunyezwa kumbe ukwethuselwa kwalabo abaye bengelela ukhetho. Ukhetho akumele angalwenzakale kulabanye ababotshwayo kumbe abatshayo. Sifuna kube lokuthula ngoba nxa kulokuthula ilizwe liyaphumelela, njalo abantu kumele bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile, hathi ukubanjwa ngamandla. Hathi thina besingakakuboni ke lokho okukhulunywa ngamanye ababandla liwatshoyo, besingakahlangani lakho. Kodwa nxa kukhona siyakusola kakhulu. Ngilethemba nxa sesiya kumnyaka ka-2023 akusuze sibe lakho lokho. Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu bahlukunyezwe ngesikhathi sokhetho.
Umnumzana Kwanele Hlabangana ngumholi webandla le-Republican Party of Zimbabwe. Sixoxe njalo lelunga le-TRC umnumzana Edwin Ndlovu oncintisa ukuba ngukansila ka-Ward 8 koBulawayo.
Amalungiselelo okhetho lwama-by-election luqhubeka lusiya phambili, luhamba kuhle kakhulu. Izakhamizi ama-citizens alithembisa ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-TRC, ukuthi bazalivotela. Uhlanganisela khona lapha koBulawayo, lapho esibhoda khona singamakhandidate atsha, abantu bathembisa sibili. Phezu kwakho konke abantu bathakazelela ubukhokheli bomongameli wethu Advocate Nelson Chamisa, abantu babuthanda kakhulu, bayamthanda. Yikho ke bathi hayi, bonke abazabemele ibandla leli le-Citizens Coalition for Change bazalivotela. Ahamba kuhle amalungiselelo koBulawayo, yebo kuhamba sikadibani, asikahlangani lokuhluphayo kangako, kodwa abantu ke benelisa ukuthi bangene ke bacela amavoti kuzakhamizi kuma-citizens, njalo ayathembisa ama-citizens.
Uyatsho ukuthi bayathembisa abantu ukuthi baza kuvotela, wena ubathembisani?
Abantu bathembisa sibili, mina ke ncintisana ngu-Ward 8 koBulawayo, imzilikazi ngubo yenja Thorn Groove le-Paperfields. Abantu bathembisa ukuthi hayi bazamvotela bangukhansila wabo, ibandla labo le-Citizens Coalition for Change bayalithanda kakhulu. Lami ke ngiyabathembisa ke ukuthi bangamvotela ke kuma-by-election analabo yayo. Ngizaba isigijimi sabo ezahamba ekhanseleni siyefaka ke ama-by-laws azancedisa ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo, ancedise ukuthuthukisa izakhamizi ward athuthukise umuntu wonke okobulawayo sincedisane njalo kweze service delivery indaba ezihluphayo zamasuwa indaba zamanzi indaba zemigwaqo leyi bakithi efileyo elama-potholes amakhulu kakhulu ngiyathembisa ukuthi nisebenza labanye abakhula bami amanye ama-councillors izinto esizazikhangela zona nalezo ukuthi zilungisiswe njalo bayatsho njalo ezakhamizi zikawadi yethu ukuthi ke zifuna ke umkhokheli othumekayo ozaba ngumessenger ngesilungu ozabe egijime esiyalapha lalapho abamthuma khona ngiyathembisa-ke ukuthi hhayi ngizabanika ubukhokheli obunjalo okuthiwa ngesilungu i-7 leadership.
Umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 8 kobulawayo ekubandla le-CCC. Lobanje imingcele yeZimbabwe isivuliwe abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bathi akukabi lobuvelo kangako ngenxa yemigoqo efunakalayo kweleBotswana efana lokuthi umuntu kumele abe hlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 kubika umqondisi Dube.
Kulandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imingcele emavikini asanda kudlula kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono. Kodwa noma nje sewuqala ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki kuzinga laphambilini kokuqhamuka kubhubhane lweCOVID-19 ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe, umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolo nzima uchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe ehlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume uhlatshwa emngceleni uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We've got i-challenge yabo PCR. IBotswana yona iyabifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves we're not vaccinated. And then nxa ungekho fully vaccinated, that means awusangeni kweleBotswana. So kusuka kubulale i-business njalo sokuza-affecta i-business kakhulu.
Okunye ukuthundubeza intshukuntshu abanye ikakhulu abathengisa emkambo impahla abazithenga eBotswana yimthetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa suthathele i-profit yakho in the form of forex usinikwa iZimbabwe dollar, ngibona ngani wenza i-business zingakhuli. Izingakhuli incentive lana abathi bona incentive ukuthi bayakuchila i-forex yakho. Bekuni i-forex yakho imali yakho in the form of RTGS codenamed as incentive. Ngibona ngani akukho right. Remember during kugone ngobhenkazena sasithola ama-3% ukuthi we managed to go out. Yayincedisa kakhulu ngoba lama expenses wawuyincare usiyawenza ama-expose lawo ayesiba covered on the way.
Unkosikazi Debra Mkhasa unhlanganiso yeBlayer Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emaboda bafuna i-certificates of vaccination kuyukuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalela imali eningi kakhulu esingeke siyi-afforde esi-time i-period yankhona yokusebenzisa i-certificate lesi sindutshwane ngoba nxa sikhosile emaboda siba lezikhathi ezithize esizifuna ukuthi sihambe sometimes sabe sithole impahla zokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Kubikwa sekulo hlupho lomkambo ngoba kunabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhasa uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Sizinazelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda ngemali zangaphandle ama-rand nama-US dollars but ngapha kobulawayo uma sizithengisa ama-customer ethu amaningi ngama-77 abahola i-bond yes abahola i-plastic money okuthi at the end of the day sigcina sesiyithola imali engahambelani ukuthi esiwode ngayo sigcina sesisiwa kumabhizinisi ethu.
abamabhasi labo bathi abangaboni iningi liqala uchapha kumbe ukungena obuningi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana yabika ngezibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane uchapha imncele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kweCOVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempila kahle emnceleni weRamakhobane unkosikazi Kenanawa David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela iCOVID-19. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa ngo-7:30. Imi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.